izolo besilomhlangano yethu ekadi iqoqiwe lapho umongameli wethu abemele yahlangane labantu bakobulawayo ama-structures ethu lanxa engasanelisanga ukuthi acediswe ngoduko olwenza ngale Harare. Kodwa okwenzakaleyo yikuthi sithe silokhu sisemhlanganeni kwathutsha izimoto ama-Isuzu enyadiyibisane ithwele ontanga emagwebhe. Bafika babehlisa ontanga laba bebezama ukuthi bangene emhlanganeni yethu ontanga bethu babalisa. Bathe kukhonapho kunjalo kwangani kuyalisanalisana babaleka. Bathe sebebalekile bahlangana futhi bangena ezimotweni zami bayasimelela enjube ehholu lapha thimele sibe silomhlangano khona. Abanye bethu bathe sebesuke emagwebhe kade bahamba ngamakhumbi so bebamamelela emgwaqweni ikakhulu omama bafike babakhiphe ingubo zabo especially amathishe kade bawagqokile bathiye babashiye bengasagqokanga. So nje zenitsha mina enjube ngahlangana nomkhosi onjalo sama sabadefend omama labana ngabathwala sothithi singamsiye emapoliseni. Seze ngifike emapoliseni enjube ngahlangana nomunye umama naye futhi sebemkhiphile futhi izigqoko bamkhipha le bra. So sesihambe emapoliseni ngasengiphoze ngathi hawu umama lo kagqonga laba abanye ngcono balama bra. Kungaba njani lidinga imbinye isiphepha ukuthi njani azivale ngoba kulokhu kulihlazo amaphoyisa akhanya akabazwisisi. So ngakubona ukuthi ukuthi la ngimncedise uthi-ke mina ngihlubule yami i-t-shirt ngigqokise yena etisi lami ngisale njani ngasale ngilebra kulokuthi yena vele asale enqono ngemsulwa. Kungaba ngizama ukuthi at least siziripoti emapholiseni senze lolo daba. Sese siripoti emapholiseni kwathiwa kwakula muntu abangambopha ngoba kakazakali ukuthi kwenziwe umbani kodwa mina ibe ngigcine sengibotshiwe ngokuphathisa lo mama obesesele engagqokanga.
Sizwa kuthiwa bachayiwe kakhulu omama laba, ungasitshela ukuthi ukhona yini olimeleyo?
Abachayiwe sibili kodwa iningi laba abalingana kakhulu so bangene esibhedlela nje baphonga ukhangekanyela baphuma baye ezindlini zabo.